Laloba iningi livumelana ukuthi lezi zijeziso sezibisela muva intuthuko elizweni, uzoluthi kungumlando kwahulumende ukuthi ahloniphe amalungelo loluntu ukuze engatheziswa yilawa amazwe. Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa nguhulumende ukuthi abuthane endaweni ezithiyeneyo kusasa ukuze athaye itoyitoyi etshengisela ukukhonona ngezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngesikhathi sombuso kwayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. UNkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqala azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Kuningi laba abakhangelayo kumele siwulungisise esisehluleka ukulungisa njengelizwe. Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kathesi ungakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe abama-corrupt officials. Uze umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo-command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe but still thina sabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Amazwe akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanzanisiwe.
Uhulumende lo kumele akunanzelele ukuthi umhlaba uthi amalungelo abantu asemqoka kwakho konke ngobana akunanto engenzakala amalungelo abantu engenziwanga kuhle. Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba lenhliziyo ukuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba ababusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF uyakulandula lokhu. Uthelebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe. Ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezile ezingafanelanga ukuthi ngabe zikhona. Bajezisele ukuthi indaba kuna basukume bama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesa leZimbabwe izijeziso.
Balelungelo njengamazwe azimeleyo ukuthi bathi asidlelani lozibani o lozibani kungenxa yendlela aphatha ngayo yo ama-citizen alelo lizwe. Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi urhulumente wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe kakhulu bahlutshwa nguhulumende wabo, sokungathi sokulobusela obuningi obenzakala kuhulumende. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Urhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka 25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.